So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokhiphs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is real get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed means that I'm satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale cabinet apho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Coulthard, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalecatsha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayekhokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dongai Mnangagwa lo mnumzana kuda kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezijeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphatha intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is real get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed means that I'm satisfied. I don't know who's satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukukhetho lonyaka owe political actors dialogue Pollard.
And through the Pollard platform, we're able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government, we're able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and to share. I think this platform, I will continue. So that all the, I don't know how many people parties contested, will come on board.
Abacha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphatha intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lo mnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinethi yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngane lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yiyo i-cabinethi yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana omnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake icabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lo nkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general but in particular ngeyakhe lemuli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even lo nkosikazi wakhe umnike i-degree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku-cabinet.
Umnumzana Gula Kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami bemfisi tingani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu bezanu-PF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi saseGweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokuaphoyintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sihle yasityela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngezabo esifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenzi ukhetho abade umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikansili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulter ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I, David Coulter, who say that I will well and truly serve. To swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulter ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana nobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Intombi lesinanzelele ukuthi sesikhodleni sekhosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele esikhosi.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisone lolukhetho. Ilunga lebandla leZANU-PF uCouncillor Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Sweden Chirodza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Hayi, kuyasithokoza ukubana uthole umeya ozathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezigilamkhuba ajezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansil. Hhayi, labo uDavid Cottard uvele kwakhulunywa sise-White City ukuthi uzakuba umeya. Angibona ukuthi kungathiwa imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe onguwesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kule Zimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalabo abaqholozayo. Kodwa uqinisekisa emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgxeni.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe ngoba lile mthetho yalo ukuze kumele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwe-ZANU PF bathi avele akulonye ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU PF ayisobanikazi beZimbabwe. Zimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, hatshi abantu be-ZANU PF. So kunye abantu be-ZANU PF ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila phe-Zimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke owaphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi konkona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yabe isebunzimeni khona. Lokho kwekungasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze zathola inkululeko yethu. Basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane wabo umgabelo mawuthwangirayo kwaze kwaba le Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusonto into entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babe ngani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla le-ZANU PF lilokhu liqhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla le-ZANU PF kumbe lizakwenzani khulumo?
Lokho kwenziwa libandla le-ZANU PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda. Kodwa iqinise liphelele labo bayakwazi ukuthi iposition ye-SADC ithini, bayakwazi okwenzakalayo kulokunye okungenzakali phambi kukaZulu okwenzakala ngemva kwezivalo ezabe zivaliwe. Kukhulunyisanwa abakhokheli abe-Afrika be-SADC bekhulumisana lobaba mnanga kubembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lobaba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimizuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abachaywa benzwa konke lokho ibandla lezantu phepho lingabe lizamani khona.
Hayi, desperation nje ukuzama ukwetusela abantu lapha lalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khadlaki lana kungikhethe ukwenza ujezisa abantu okhethiweyo kajezisa abantu okhethiweyo uyajabula uyabonga abantu asikabona ukubona ngokwebonga abantu sibone thumba abantu echaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there's nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa luphutshwa ngayemfanele. Kule ndlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhayi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluzakwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamakhungakhunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje seledumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
Unumzana Tafazwa Mgwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngapha manje siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engama-22 abantu kuyini ngaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engama-22 lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo la nesehlakalo sona leso. Yikho ke akulula ukuthi ukukhohlakala kuyamela nje kube lokho kukhunjulwa kukhangelwa nizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhu yanokwenza.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years, kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo kwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu. So kwamangalisa kakhulu ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusasele isikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou, inguciki kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo, uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jo uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelids are turned out or are turned in, when they are turned out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelids ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagugu bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhatshi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha ezithize, kumbe sitshaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhatshi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Inkosikazi Beauty Gigi owebhizimusi le-Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa ama computer lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama glasses or ukufaka ama computer screens ukumele ukuthi abangaspoiler amalo ukuze amehlo abo.
Uthe kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama healthy diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani kuyezo ukuthi amehlo angaspoileki, even the elderly ukuthi ama diet enjani ebancedisa ukuthi ama eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneneni ekuvikeleni kumikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha ke enkundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu wakhona kokuthiwa like. Right, sibone ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile ke ukuthi kulokuta lo tonga laba ke ngabakomnangakho asebengene ucabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa ke kulabo ED abathathu, ED fe ubhala njalo utsho njalo. Kuzobuya ke uLucky Indlandla uthi hayi siyabona ke sokungani lokho ke ngokwemoli ukukhethwa kwa-market ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi yeba kithi lapho sokungazani ke ngosobhuku labangani bakhe le moli zakhe abangene khonapho ukuthi bakhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lakusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya ke uBheki Jabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobu kunzima lokhu sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL. Siyakwazi ukuthi kutshoni iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka zeqethuke. Kuzobuya ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mthola Ncube uyahamba mntakababa sekufisele futhi khona ngapho ke sikufisele inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ngama bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni kuphoka ice cream konke lama chocolate lesifela emlonyeni. Sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbekwe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhetha izihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu akazi sikhangele ucabinet akula ngitsho next asiponde utsho la. Then uzobuya umoyo dinga ulwazi uthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosine Madao la uyakhuluma lavuthi sokwi-family business sokukhanyawazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo ntombi Ndebele uthi kuzima ntombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Uzobuya Joanne Samkiwane la ukhuluma okufanayo kodwa ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo. Qhubeka nje likhuluma i-cabinet lesiyibona entsha nokunye okuthiyeneyo singahlukani izihlobo sike sikhangele khona nokho ke ekade silakho lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le-cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikhokho nokho ke kanti kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya ke umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani. Hayi ke isikhathi siphelile ngugibs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.